ngiyalamukela kuhlelo vuselela umoya igama ngontungameli Nkomo. Lamhlanje ngilomfundisi Thandeko Sintimkandla. Usiphatheleni mfundisi?
Namhlanje ngelizwi lethu siyalithola encwadini yokuloba kwamvangeli uLuka isahluko sesithupha, siqale kwindima yesithupha siyekuma endimeni yesikhombisa. Inhloko yendaba ithi uJesu uphikisa ngesabatha. Kufundeka kanje, wathi ngelinye isabatha wangena esinagogeni wafundisa. Kwakukhona umuntu lapho osandla sakhe sokunene sasishwabene. 7. Ababhali nabafarisi bamqaphelisisa ukuthi uyaphilisa yini ngesabatha ukuze bathole ukumbeka icala. Zinhlobo ezithandekileyo lapha sihlangana le ndaba uJesu esiyangena esinagogeni lapha esiyafundisa khona abantu iindaba ezinhle zokuphilisa inyama lemiphefumulo yabo. Kuthiwa phakathi kwaleli xuku elalikhona lapho esinagogeni kwakulababhali labafarisi abathi nxa uJesu engena kabazange bakhangele usiza lo umuntu welisandla okuthiwa sasishwabene. Bona bangena bekhangele ukuthi uJesu uzakwenzani kulo muntu olesandla esishwabeneyo kwiSabatha. Lingizwisise kahle. Kabazange bakhangele omunye wabo lo owayehlupheka elesandla esigogekileyo. Bona into abayikhangelayo yikuthi kambe uJesu uza kuthini ngomthetho kaMosi lo wawusithi abantu ngeSabatha kabaphumule bangenzi lutho. Kuthiwa babeqaphelisa ukuthi uza kwenzani ukuze bambeke icala. Umuntu lo wayedinga uncedo lokubana laye aphile impilo engcono efanana leyabanye abantu abelakho ukusebenzisa isandla sakhe esenza imisebenzi eqondene nokuziphilisa. Kabazange bake bakukhangele konke khona lokho. Bona asizwa ukuthi babegogele ngaphi ngaphandle kokuthi mhlawumbe babegogele engqondweni. Bona abakukhangelayo yikuthi uJesu uzakwenzani ngeSabatha. Babekhangele ukuthi bambeke icala angenza into ezasiza lesi sidalwa sikaNkulunkulu esasihluphekile esasidinga uncedo sisiza esinagogeni ethempelini ukuthi laso mhlawumbe ingxenye singadobha uncane njengoba wayegogekile. Ingxenye ngumuntu owayephila ngokucela. Ukuza kwakhe esinagogeni wayesenzela ukuthi mhlawumbe laba abalezandla ezimbili laba ababhali labafarisi okwakuyizikhulu phakathi komphakathi bangamsiza. Kodwa laba abantu kabazange bakucabange bona ababhali labafarisi. Bathi bona bakhangelele ukuthi uJesu uza kwenza neSabatha. Baningi ababhali labafarisi phakathi kwethu abakhangele belalela amazwi abanye abantu endaweni yokuthi bakhangele ukuthi bona bangadlala ndima bani ekusizeni abanye abantu. Into abayaziyo ukusola lokwenameka abantu abacala. Bakhona abantu sengisho kuleli lizwe lakithi asebesesaba ukuthi bakhulume indaba ezizasiza abanye abantu ngoba bakhona abaqaphele ukubona ukuthi labo okumele basize abantu bazakuthini. Mhlobo zenkosi ezithandekileyo, naka abantu ohlezi lapho bazwele usizi.
Akuyiphethe mfundisi.
Sikhulekeni. Nkulunkulu sinike inhliziyo elozelo lokuzwisisa yokunceda labo abehlulekayo phakathi kwethu singanaki okuningi. OJesu siyakhuleka. Amen.
Lolo bekuluhlelo vuselela umoya silo mfundisi Thandeko Sintimkandla. Tiyani indlebe kuhlelo lunye neviki ezayo lilami untungameli Nkomo.